Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi usengezo ayisiyo ophisa uChamisa o abantu abazithe wakaChamisa. Okokuqala ukuthi kulabantu abakhishwe eParliament la kuSenate. Bese kubekhishwa iTPC emelwe ngusengezo. Yibo abahamba enkantolo. Usengezo ungu first respondent. Sithi ukuthi nguye abambambe ekuqaliseni ukuthi nguye umuntu ophambanisileyo. Ngakho ke uzidefenda ngaleyo ndlela. It starts and ends there.
Yes, ngathi udaba lolulumi ngaphi kwamanje?
Sesifayinile amaphepha enkantolo esimelele ukuthi mhlaka 2 November kuhanjwe enkantolo kuyezwakala ukuthi isicelo sawo abacela ukuthi inkundla ibaphawulele yisiphi. Njalo njoba lathi sisithi ukuthi lokho abakucelayo akuyekwenzeke ngoba usengezo emelele iTPC usethathe inyathela.
Ye kodwa bona abe CCC badaba amazi Paul zakubamba njani khona?
Kanti okuthi CCC nguphi ongase ukuthi CCC nguphi? Ngoba labo bona abathi ukuthi CCC abamazi abathi ukuthi CCC yileyi. Njalo abathi ukuthi CCC yona le engamaziyo yileyi. Bangabathi nje bangaphanga uphume ezihlahleni besithi asimazi. Njengoba la esithi la ekabazi ukuthi nabantu akade bemele i-CCC yena uthi sebarekhodile i-CCC sibarekhodile.
Yes, ngathi ke nxa sesikhangela ke kunjalo sokwayenziwa la ma-by-elections pho usengeza nguye wabezibamba esidukini futhi yini kumbe kuyamanjani khona?
Well, angila ama-instructions okuthi ngikhuluma ngokuthi kuzahamba njani kusiya phambili kodwa ama-instructions okuthi ngidefende usengeza kulokho akuhambisa enkantolo.
Yes, ngathi kodwa ubona njani udaba lolu lizanqoba yini nxa sikhangela khonokho?
Ekukhangeleni kwethu sibona ngani abantu nje abangafuni ukuthi bakhangele into ngeliso elikhaliphileyo. Abantu bangakhangela izinto ngeliso elikhaliphileyo bayakwanisa ukuthi babone ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Angiboni bephumelela enkantolo ngoba amaphepha angikhona nxa ngiwakhangele. Thina in our view sibona engamaphepha angeke ukuthi inkantolo ingabagranta khonokho abakufunayo.
Manje kolokhu ke okokuthi yena bathi khona ngasiyo interim secretary general akula sikhundla ezinjalo pho inkantolo asezikutsho ukuthi kati umuntu lowo uvela
yabona iproblem ukuthi labo bahamba besiya ukuthi akula sikhundla ezinjalo bengathi ukuthi kule sikhundla ezinjalo ngumuntu opho kufika kuthi akula sikhundla ezinjalo kule sikhundla siphi akula mntu okhulumayo angithi wena ungafika ukuthi hayi wena baba awusongumuntu ongubaba uyisima kanje kumele utsho ukuthi uyisima kanje kapho kufika ukuthi awusobaba ngoba